ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumayigobe. Ngeviki edluleyo kuhlelo lwethu labatsha, uhlelo The Connection, sithinte udaba lodubo olubhekane labatsha. Udubo lokuthatha isidakamizwa, bephuza okudakayo, abobronko lokunye okufanayo. Kuliviki siqhubekela phambili ngodaba lolu sixoxa nomnumzana Mthandazo Ndlovu, ongumunye osebenza labatsha ababhekane lodubo lolu. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo bafo, unjani?
Niphilile mfowethu, kunjani lani khona ngapha?
Hayi, thina siphilile. Happy happy Easter.
Isikhathi esihle bakithi esokuthi sinangilele kubana inkosi uJesu yasifela nje isela kubana into zisiqondile empilweni yethu lakho kwenzakalayo.
Ndlovu, lapho sagcina ukukhuluma kuhlelo uthinte udaba olukuqakathekileyo kakhulu. Uthe elizweni akula zindlu eziningi ezilenjongo yokusiza abatsha ababhekane lodubo lokuthatha izidakamizwa, ngesikhiwa bathi ama-rehabilitation centers. Pho kumele kwenze njani ukuze abatsha laba bathole usizo?
Nxa kungela ndawo ezifana lalezo, yikho sithole ukuthi intsha yethu ithola imuva on from one drug next. So indaba ekhona abalimi bengalungiselwa indawo zokubana besizakale. Ukusuka from one drug to the next yinto ezaphela, ngoba umntwana singambona ebambe noma ligwayi kumbe yimvanje zangkhona kumbe litshwala, sesidinga ukuthi right, let's have a preventive measure. Thatha umuntu lo simhambise endaweni lapho angasizakala khona masinya.
Sibazwile abalaleli bengena kuhlelo ngeviki edluleyo besithi abanye abatsha sebethatha isidakamizwa ngenxa yokuthi isimo somnotho asimanga kuhle. Uthini ngalokho?
Ye, okuyintoka ngikhona kusuka kube kube imbaxambili ke khonapho. Ngoba singananzelele sathola ukuthi ama-tracks abatsha laba abawathathayo suka bemathile sebesidakele, akula mzali uyabe bathengile, babe bezithengile. Ukutshengisela ukuthi kule mali yangikhona abalayo bona. So esikhathini sokuthi sithi hayi, ngoba umumo ume kubi, kanti waye singathathi right thina njengabatsha wona lawa masinto esiwatholileyo, sibone ukuthi senzani, whether sizothi ama-frozen sithengile. Why sesithi thina hayi umumo ume kubi kodwa sithathe njijena nalesi layo siyedinga izidakamizwa? Kodwa esikukhohlwayo futhi ukuthi zona izidakamizwa zangkhona kulokuthiwa ngama-health issues, okusuka kube costly futhi ngapha empilweni yomuntu ukubana isizakale kumbe ephile kahle.
Mhm. Lo munye umbuzo ophathelane lo munye umama osithumezela umlayezelo esithi hayi, mina ngibona ngani umntwana wami uyathatha izidakamizwa, izinto azimanga kuhle ngikhaya, ulawo yini amazwi okunikeza lo mama?
Umama lo into engamxwayisa yona ukubana ye ngamthande umntwana lo. Ukumthanda kwangikhona ukubana ngambonele indawo eyiyo engakwanisa ukuthi encediswe, ephiwe uncedo olufunakalayo ukuze ekwanise ukuphuma kuze nalezo zidakamizwa.
Umama lo angathi ngifuna usizo likaNdlovu, kumele ayephi ukuze akuthinte?
Nxa bendinga befuna usizo lokuncediswa endabeni leyo, ngitholakala kunombolo lezi 0772-399-734.
Mnumzana Ndlovu, ngiyabonga kakhulu ukuba lawe kuhlelo. Ngiyaphenda njalo, happy happy Easter bafo.
Ngiyabonga kakhulu bafo, lawe happy happy Easter khona lapho.
Mthwakazi omuhle, nangumnumzana uMthandazo Ndlovu, yena okumsebenzi wokusiza abatsha ababhekane lodubo lokuthatha izidakamizwa. Siligqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3, BigMyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9. Isikhathi du kwanelo kwalamhla, olevalisayo ngenjabulo. Igama lami ngoMike Hobe. Bye bye.